inhliziyo yami ngiyakuthanda wena wedwa, ngoba nguwe sandla senhliziyo yami.